Endabeni zethu lamhlanje ililo kipstube. Liyakhuphuka inani labantu abalomkhuhlane wecoronavirus COVID-19 eZimbabwe. Kuxoxwa intatheli zindaba zomsakazo welizwe weZimbabwe Broadcasting Corporation. Izakhamizi zakoBulawayo zithi iyazehlulekela ikansili yedolobho leli esifuna abantu bahlawulele umhlabathi wokwakha izindlu ngamadola eMelika. Kulethwa kuhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama. Namhla sihlolisisa umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe omemetheka okwethusayo.